Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngomfulo mhlaka 19 kumabasa 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Akusikuqiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona nezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. Babancwadanga baphelela ababalisi, kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto.
Mina lokho kuthiwa kule independent khonapha kwelakithi ilizwe angikubone 41 years. Amafactory njengoba seyatshintsha sengamachurchi, abantwana bahlupheka bagcwele amazwe, kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Abalwela inkululeko yeZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezenza badobha izikhali zilokhe zingakagcwaliswa. Inani labasakhulayo eZimbabwe abasebenzisa izidakamiswa libikwa liqonga okwethusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngolwesihlanu kutholakale abafundi abafika phose ikhulu 97 bele coronavirus esikolo seMbakwe ePlumtree. Kwazothi ngomgqibelo kwatholakala abafundi abalikhulu elamachumi amabili lambili 122 esikolo seSt David's Bonda High School eManicaland labo belomkhuhlane. Lo kumaviki amabili edluleyo abantwana besikolo seSacred Heart eMathebeleleni South abedlula ikhulu labo babanje bele coronavirus. Ekuvulweni kwezikolo uhulumende wayethembise ukuthi uzathatha wonke amanyathelo afunakalayo ukwenqabela lomkhuhlane. Kodwa ababalisi bathi akwenzakalanga lokho. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu, yena othi bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo.
Ukuchaphakala ngomkhuhlane we-COVID-19 ezikolweni zaseZimbabwe ukhombisa ukuba kukhona ukungahlalisekanga kuhle ezikolweni. Okwakuqala siyananzelela kakhulu ukuthi abantwana laba sebeswela abelusi. Nanku phela ababalisi baqhubeka bekhalala umsebenzi ngendaba yokuba kukhona kungatholani kuhle ezimalini lohulumende, kanti le ngxoxo zakhona lazo kaziyindawo. Lokhu kuyatshengisela ukuthi ke nxa abantwana bengelabelusi bazaqhubeka behlangana ngendlela engafanele, osokufana lokuthi ama-standard operating procedures abe khona ezikolweni angephulwa kungaze kwaba ndaba zalutho. Lokho kwakuqala. Okwesibili kuyatshengisa futhi ukuthi akusikho qiniso ukuthi izikolo zilenzuzo ekhona nezincwadiso ezifunakala ku-COVID-19. kabancwadanga baphelela ababalisi kathi ke labantwana abancwadanga baphelela ukuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Kutsho ukuthi kwakungasiqiniso esasikutshelwa ukuthi kukhona okusokulethiwe ezikolweni okungenza ukuthi abantwana bavikeleke. Ngamafitshane ke kutsho ukuthi kukhona okungahambiseki kuhle lokungahlalisenga kuhle. Kathi ke uhulumende utshengisa ukuthi usemadolo nzima ekusupporteni yona i-COVID-19. Kanti labazali labo sebethwele nzima nanku phela imali ivele kayitholakali.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yababalisi izimtha. Sixoxe njalo lesiphathamandla seProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Uhulumende wathi evula izikolo lezi wathi yena uzathatha wonke amanyathelo ukuthi avikele ababalisi abantwana besikolo lezisebenzi like lapha ngikhulumele ancillary work laba abasebenzi esikolo abangasebe babalisi kodwa akwenzanga konke awawumele bekwenze ukuvikela wonke umuntu otholakala esikolo ukuthi azithole evikelekile kulowo mkhuhlane. Waye ngisitsho njalo ukuthi kawuthathanga konke lokhu. Wayevele ethembisile yena uhulumende lapho evula izikolo ethena wonke umbalisi lamntana wesikolo kwezamekashi ukuthi bonke bazathestwa umkhuhlane. And ngokubona kwamalubana zathestwa sonke izikolo zingakavulwa khona phana uteacher, umntana wesikolo, abasebenzi esikolo bona abantu abangasobabalisi abasebathe ancillary work. Aluba savikela kakhulu abantu abaningi wayethi okwakuzenzakala ukuthi ezatholakala ela umkhuhlane lo babehle bebona ukuthi bafikele njani abangakabi lawo la yena lo lawo bamsize njani. So okutsho ukuthi savula izikolo sonke abalomkhuhlane labangela mkhuhlane kwaba idibadiba ezikolo and that's why now sibona umkhuhlane sokuqala ukumemetheka ezikolo phandle la.
Ziyalandelwa yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Eziningi izikolo othi ufika khona uthole akula running water, akula ma-sanitizer, abantwana bageza ngamanzi nje just lakho nxa amanzi khona. So siyamangala ukuthi imali ababekhuluma ngayo ukuthi babeyibeke eceleni ekwakumele ibe yiyo encedisana lezikolo ukuthi zitholakale zila ama-requirements. Lokuthi ezinye izikolo ezihlangana lazo lapha zila yona nje just basic hygiene kuba lobunzima obutholakala izikolo. Uthole ezinye izikolo ezilabazali abazwisisayo sezicela uncedo ebazalini ukuthi benelise ukuthenga izinto ezifunakalayo for ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID. Okunye engibona engani kuqakathekile ukuthi kwenzakale njengoba nje uhulumende simazi ukuthi ezikhathini eziningi siyamxwayisa kodwa kwenzima ukuthi basilalele thina njengababalisi. Mina embona engani kungasiza kakhulu ukuthi uteacher labantwana besikolo wonke umuntu kathestwe kwazakale lo mkhuhlane longela mkhuhlane kuzasisiza.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana ngowenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe umuntu oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amahlanu lambili 52 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu amahlanu alamatshumi amahlanu lantathu 1553. Asebefunyenwe belegciwane leli bona sebefika phose inkulungwane ezingamatshumi amane 37,751. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezimbili 2488. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni laba kunkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,583. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bangamatshumi phose ayisithupha kuphela 57. Lokhu kukhweze inani lasebeqedile ukuhlatshwa laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu ale ngxenye 35,863. balwa impi yenkululeko eZimbabwe bathi ilanga likazibuse kalisela sisinto ngoba izimiso ezabafuqa ukuthi badobhe izikhali zilokhe zingakagcwaliswa. Bathi isithelo zikazibuse zisezandleni zabalutshwana kanti njalo inengi labantu liphila nzima ukwedlula ilizwe lisasezandleni zabahuquluzi abamhlophe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ukukhonona kwabalwela ukukhulula eZimbabwe bakwenza ngesikhathi ilizwe linanza iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse owalwa impi ekuviyo leZipra elalikhokhelwa izaphu. Umnumzana Patrick Dube uthi uzibuse abakamboni lokhe ilizwe lathathwayo embusweni wabahuquluzi benotho.
Ai mina lokho kuthiwa kule independent khona pa kwela kithi ilizwe angekubone 41 years enxaya omunye umhlubulo welizwe uyakubona ama factory njengoba siyatshintsha sengamachurch abantwana bayahlupheka bagcwela amazwe kambe kungathiwa lilizwe lelelo omunye lomunye sezibonela kwenzayo.
Omunye njalo umlweli wenkululeko umnumzana Fidelis Moyo uthi okubuhlungu kakhulu ukuthi lokho ilizwe lathola uzibuse kukhulunywa amanga ngembali yenkululeko.
Inkala kata ye problem especially thina really Zipra ngokwayo sikhuluma nje ilanga lanamhla kasinanzwa kwaxesha kudala from 1980 abantu laba bakhuluma amanga ngehistory yeZimbabwe bakhuluma even bese beclaim into engamanga esegcekeni amafutha achaye kusayisolsbury bethi yibo.
Unkosikazi Nomalanga Dube omunye njalo owalwela ilizwe uthi ezweni kulenketha bechabi esisenza abantu babo baswele okokuziphilisa.
EZimbabwe siluhlupho olukhulu kakhulu ngokubana abantu abethabala msebenzi besidiscussa ngento ezinjengazona ezikuthi ena kabala msebenzi bagcwele umhlaba wonke khonapha sikhona khonapha asitholi kuhla umsebenzi ilabantu abakhethayo ukuthi kusuka abanye abantu bekwezinye indawo bezosebenza khona ngapha khathesi kulakwabantu abakuthiwe bayaqhatshwa okufuneka abantu bokuthi bazohamba betesta abantwana ikorona abantu ikorona ezinje kodwa phakathi kokuthi kuqhatshelwa ngaphi asikwazi sibona sokulohlobo lwabantu oluyi-one oluyilo lukhetha abanye abantu abethu behlizi sonke lokhu kusithwale senzima kakhulu singomama ukuthi sibonisa ukuthi nxa wena ungumama uhlezi endlini ungafuni ukuthi usukume ukuthi sincedisane sihambisane leli joko ngobana linzima asikwazi ukuthi kule lizwe kwakhethwa lalwelwa lathathwa kodwa lathathela umhlobo oyi-one.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Obethi Ncube uvumelane lo nkosikazi Dube.
Akula independence esayibonayo thina lokhu ilizwe lathathwa sihlupheka akula msebenzi abantu abasebenzayo ematebeleni ndasibova la.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alton Maphosa uthi ilizwe lokhe lingela ntuthuko lokhe latholayo uzibuse.
Angaboni progress lokho kwaba yilo leli lizwe leZimbabwe ngani lapha kwakureverse gear ngo-1980 elinye iside yeZimbabwe konale kumbe impumalanga bayakholisa.
Ekhuluma kumabonakude weZTV umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe kunanzwa ilanga likazibuse uthembise uZulu ukuba usebenza gadalala ekuboneni ukuba ilizwe liyathuthuka bagcwalise izimiso abaziyela empini. Izolo mhlaka 18 Mabasa uZulu weZimbabwe ubenanza iminyaka engamachumi amane lanye leli lizwe lathola uzibuse ngokuqhuba imikhosi ehlukeneyo ezinkundleni ezehlukeneyo zokuxhumana ezebulenjini. Lo ube ngumnyaka wesibili kungenziwa imicimbi yokuthakazelela leli langa kungenxa yokuqhamuka kobhubhano olwe-COVID-19 loba nje iningi lisithi kusakhanye ukuba izwe lakhululeka sekulilanga nje lokuphumula abanye bengayi emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba olufanayo abantu abanengi bakhala ngokuthi kababone kusiba lenguquko eZimbabwe ukuze labo bakholise inkululeko phansi kukahulumende onsuntu. Kubika uGibbs Dube.
Abakhala kakhulu ngabadabuka eMatebeleland lenkabazwe abathi babandlululwa nguhulumende webandla leZANU PF kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Bathi kumele kulungiswe lokhu ngoba kungagcina kusiba lomvukela elizweni leZimbabwe. omunye wabakhalayo ngumnumzana Nkululeko Gobala Ntamathe okubandla leMtokazi Republic Party.
Asikakhululeki ngoba umuntu okhululekileyo usuka ezweni lakhe lokuzalwa ebona ifamily yakhe ngazo zonke isikhathi. Abadala ngibona ngathiwa nje ligugu kuphela nje ukuthi bona bethi Nkululeko bayithola. Kodwa kangiboni ukuthi kukhona abakutholayo ngoba kube leyo Nkululeko bayithola lo mhlabathi bawuthola. Kube namhlanje sikhuluma bayahola lokhu kuthiwa ngamagranti. Kube kuthiwa baya amapentsheni bayawathola, kodwa ngesikhathi sikaSmith babewathola amapentsheni, manje konke kwafriza. Bathele nzima, sihleli kuphela befona befonela thina sisegangeni ukuthi siyalamba. Pho Inkululeko njani leyo?
Umathe uthi abantu bayafisa ukuthi kube lo hulumende ukhathalela uZulu.
Kwenkululeko asikhofeni, kasikhofeni thina abakithi esizweni seMatabeleland. Asikayitholi Inkululeko. Maybe sizoyithola kumbe izothola zizukulwane se, kodwa thina ngicabanga.
Unkosazana Loretta Ncube ohlala eTurkey laye uthi kuyasinda okwenzakala eZimbabwe.
Hayi sikhathelete, sifuna ukubuyela ekhaya, kodwa yeyi kunzima. Sisithembele kini bakithi bakumthwakazi ukuthi lisitshintshele kwenza. Sizama ukungenela ngoba yeyi ngayekela akulanto ehambayo. Sinje sikhona pho siyahlupheka, but it says Zimbabwe is at 41 years. So thina abaphansi kwe-41 sikhathele, sidinga usizo kini ukuthi lingasimela maybe mhlawumbe kungatshintsha. Kumele sibambane thina njenge-youth, konke okuyabe kuplan kumele kudlule kwenziwe, singabuyeli emuva and stand as one yokuthi into zethu zihambe.
Umnumzana Malaki Nkomo obandla lezanu PF uthi ilizwe leZimbabwe lilozibuse ogcweleyo.
Uzibuse lo esikhuluma ngayo uyatsho ukuthi abantu ngabazikhethele inkotheni zabo abazifunayo eziyizo ezizahamba yeba mena lo bazwe parliament lo bangapi. So ngaleyo ndlela ungananzelela kunenge thina lathi sikhuma singabantu abasebizweni esingathi sinhlubulo lo wayo wasemandebeleni. Konke ongabe kufunakala khona ngabe ngathi ekuphileni kwabantu kungaba ngama-plastic lawo, kube ngama-mines lawo, kumbe kube yini ongabe kufunwa ngabantu sinakho. I-problem engaba khona yikuthi abantu nxa inhlelo zikahulumende zibuya abahambi ukuthi baye kuze ukuthi uhulumende uthini.
Abantu abaningi abadabuka emathebeleni lenkabazwe bathi kabafuni ukuzwala kancane ngohulumente womanyano, abathi kukhanya kwehlula okwenziwa libandla lezaphu lamacele e-Movement for Democratic Change abomba uhulumente womanyano lelezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Ulive Talk lamhlanje sikhangela ukunanzwa kosuku lukaZibuse kanye lenhlelo zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ezigoqela ukuhlatshwa amajekiseni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Abahlangothi olubona ngezokuvikelwa kukaZulu emkhuhlaneni etshiyeneyo olwe-Centers for Disease Control and Prevention lwakwelemelika lubika ukubana ngokutshona kwelanga layizolo elangesonto bese kuhlatshiwe abantu balelo lizwe abedlula izigidi ezilikhulu 130 million ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Amapolisa asedolobheni le-Raleigh elisesigabeni ese-North Carolina khonapha eMelika abikwa ebophe abantu abambalwa ngosuku lwesithathu, abantu bengena emigwaqweni betshengisela besola ukubulawa kusakhulayo onsundu uDante Wright obeleminyaka engamashumi amabili yokuzalwa 20 wasedolobheni le-Minneapolis esigabeni se-Minnesota kanye lo-Adam Toledo owe-Chicago obeleminyaka elishumi lantathu yokuzalwa 13 abadutshulwe ngamapholisa khonapha eMelika. Izakhamizi ze-Cape Town kwele-South Africa zibikwa sezisusiwe emizini yazo zibalekela ingozi yomlilo oqhamuke emaguswini aphansi kwentaba ye-Table Mountain okhanya usabalaliswa kakhulu ngumoya omkhulu oletha umqando osohlasele lo mmango.
Abenhlanganiso esebenza labatsha kobulawayo eActive Youth Zimbabwe bathi sebesungule uhlelo lokukhuthaza lokufundisa abasakhulayo ngobubi bokusebenzisa izidakamizwa okuludubo osoluhlasele intsha elizweni jikelele. Bathi lokhu bakwenza ngenjongo yokupha abasakhulayo ulwazi ngengozi ezingabehlela ngokusebenzisa izidakamizwa. Kubika uBathabile Masuku.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa sokuludubo olukhulu eZimbabwe, lakho abasakhulayo abaningi asebetholakala bebanjwe kumambule waloludubo okudala ukuthi abanye bahlale sebengani baphambene emakhanda. Umnumzana Romeo Machazi, umqondisi weActive Youth Zimbabwe Trust, uthi sebenanzelele ukuthi lolu dubo soluhlasela abantwana bese sebancane.
Ukuhlukunyezwa kwezidakamizwa ama youth sizama ukuba educate through ama workshops ama campaigns behamba kuma communities sizama ukuba kondisa ngokuhlukunyezwa kwezidakamizwa kwezinjabo peer pressure.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu, ingcwethi ekhangele ukuphathisa abasebenzisa izidakamizwa engu-certified drug prevention and rehabilitation specialist, uthi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Indaba yabantwana abathatha ama-drugs khanya isiqhele kakhulu lapha kithi eZimbabwe. Oh, yabona abantwana from the age of probably 9 years and going up going for drugs. Into okutshengisela ukubana sesewunzimeni sibili obukhulu ngento zonalezi. Banengi sibili abantwana ababuyayo befuna uncedo, but esikhathini kuba nzima njalo ukuthi ubancede ngoba kulokuthile okufana ukuthi kusetshenziswe ukuze umuntu ephume ezintweni okufanana lama-drug bomb, lama-supplements angikhona. So umuntu abebuye engalawo ucina usenza i-counseling nje kuze kungani kuba ngcono uze umuntu ebona ngani kuyamsiza into kwakhona.
Uyagcizelela njalo uNdlovu ethi imihlobo yezidakamizwa esitholakala elizweni isiminengi.
Kufunakala ukubana uhulumende wethu eyenze into esizibiza sithi ngama-rehab centers. Ama-rehab centers befake abantu be-rehab sibili, hantsho kathesi babethatha abantwana bebahambisa kubongutsheni ngaphi ngaphi, asondawo ze-rehab lezana ngezama-mental institutes, ngoba ngale bafika bebahlabe ama-jackson abe engayisiwo ngoba vele umntu wangkhona akadingi jackson, udinga ama-supplements ukuze ephile kahle.
Omunye wabasakhulayo uNorman Sibanda uthi esikhathini esiningi bahugwa ngabangane lokuswela imisebenzi.
Kodwa ezinye izimo ziyagcina zisenza ukuthi thina njengabafana abancane qese sithatha lokhu ama-drug. Njengokuswela imisebenzi, izi-stress zokuthi sishona sihlezi endlini, sokunye senziwa yi-peer pressure ukuthi abangane bayakwenza into yakhona uyibone iyinto e-right, la ugcine sesithatha ama-drug.
Unkosikazi Sanele Ncube, olomfowabo osebenzisa izidakamizwa kwesikhathi eside, uthi umuntu wakhona angenza noma yini ukuthi awathole nxa engaselawo.
Ukuhlala lo muntu odla izidakamizwa kunzima njalo kuyingozi. Umuntu wakhona nxa engelamali uyathatha impahla athengise ukuze ayithenga, ngakho kunzima kakhulu lokho ngoba impahla ziyaphela endlini njalo kwesinye isikhathi kusuka kungani kuya ekhanda. Umuntu angani usephambana ngenxa yezidakamizwa. Besifisa ukuthi ngabe uhulumende uyabopha kakhulu laba abathengisa lawo ma-drugs ngoba yikubulala ikusasa lethu.
Izidakamizwa eziningi esezijwayelekile elizweni zikoqela imbanje, i-cocaine, i-crystal meth, njalo iningi lentsha selichitha khona impilo zabo libhema. Abanye babonakala sebehlala emigwaqweni sebengani baphambene ingqondo. Kumaviki amathathu edluleyo edolobheni leHalale, uhulumende labezokholo bahlangana ukuze babonisane ngohlupho lolu. Amanye amasonto bazimisela ukuthi bazaqala ukufundisa abafundi ngengozi yezidakamizwa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siloke sikudaba lwezempila kahle. Kulowesilisa ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso ovame ukuhlasela obaba owe-urethral stricture disease, yena othi uphila nzima ngenxa yalomkhuhlane. Umnumzana Themba Sibindi ohlala kobulawayo uthi okuliholo kwakhe kwemali yeZimbabwe akweneli ukuthi athenge amatube awasebenzisa ukuchema, kanti njalo le mali yeMelika efuna ngodokotela ukuze bamhlize elatshwe kalayo.
Ngavaleka umthambiso and into eyenzakalayo kubana ngisebenzisa itube okwamanje ikhathethi okusho ukuthi ngithambisa ngetube. Iproblem yami engilayo kubana kulakho kubana itube le iblokhe ingabhlokha umthambiso ufuna ukubuya ngendlela yawo i-normal way of which lapho kule nkinga khona, ngoba kule nto le engivalayo ephakathi kwethiwa yini urethra ngaphakathi lapha eyiyo engivalayo, ma ngaufuna ukubuya ngendlela yakhona linto iyabuya ibhlokhe. Nxa ibhlokha khona phana ngizukuhlatshwa kakhulu, ubuhlungu kakhulu, kubuhlungu kakhulu lokho kuyinto.
Odokotela bona bathi ungancediseka njani?
Odokotela ukuze babe lakho ukuthi wakona bangi-operate bakhuphe le nto eyiyenhlabayo engiyizwayo, kudingakala imali engange-$250 to $300 US, of which mina kunzima ukubona le mali ngiraise ngoba ngihola amaZimdollar, njalo it would take ages for me ukuthi ngiraise le mali ngeholo lami engiliholayo. Yiyo iproblem engilayo. And la matshubhu njengoba ngitshilwa ngaphambilini ukubana okuntu lokhu kuyabhlokha, itube le iyabhlokha at times ngenxa isibhlokhile, khonapho ke lapho ngibangele nkinga khona ngokuthi umthambiso ubuye ngendlela yangikhona vele kuyala, ngoba linto iyavala ihlaba futhi kubuhlungu kakhulu. So ke kuyenzeka ukubana ngenyanga inye ngibe lakho ukutshintsha litube kabili kumbe kathathu inyanga inye. Le nto ngikufuze ngibana ngizithengele mina ngokwami ngeyami imali, so which means I have to buy it 3 to 4 times per month. So kuyadula, kuyangidulela kakhulu ngoba into le combined ibag langikhona le cassette it costs about $5 to $6. So konke konke kunzima kimi, ku-expensive considering imali engiholayo mina.
Abangathanda ukuxhumana lawe mhlawumbe abaloncedo bangakuxhuma njani?
Abangathanda ukubana baxhumane lami, mina ngikobulawayo ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750. Ngizaphinda njalo, ngihlela kunumber 20 David Bernard Road kobulawayo eWaterford kobulawayo. Inombolo zami ngu-0782-310-750.
Umnumzana Themba Sibindi uhlala kobulawayo njalo ophethwe ngomkhuhlane ovala umthambiso owe-urethral stricture disease. Singene kwezemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi kungabe kungabahambelanga kuhle emdlalweni wenkezo ye-Independence Trophy, kodwa indlela abafana bakhe abadlale ngayo imuphe ithemba lokuthi iqembu leli lizaqhuba kuhle lonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Mpo futhi ukhuthazwe indlela iqembu lakhe lidlale ngayo ngemva kokuzilolonga kwensuku ezingengayi phezu kwalokho nilabadlali abambalwa abatsha.
At any given time when you play Dynamos, it's totally an easy game, always a tough game. But again,
sonke isikhathi nxa sidlala le qembu le-Dynamos, umdlalo wakhona uyabe ungekho lula, kodwa ngijabuliswe indlela ebesenelisa ukugcina ngayo ibhola siphaselana. Siphakathi kokulungiselela imidlalo yalonyaka, njalo sizakhuphula izinga kulivikezayo lapho sagxila ezintweni ezivalisa indlela esifuna ukudlala ngayo njengeqembu. Ngalokho engikubone emdlalweni wethu leqembu le-Dynamos, ngiyakholwa ukuba abazathi nxa sebegqinile abafana laba bachaye eziwayo.
Iqembu le-Dynamos yilo liphakamise inkezo ye-Independence ngemva kokunqoba ele-Highlanders nge-2-0, kodwa umqeqeshi walo uThondira Indiraya uvumelane loMpofu ukuba iqembu le-Highlanders lidlale kuhle kakhulu.
A good show, good entertaining football from both teams. I thought Highlanders were...
Ubuchaza umdlalo njalo mabili amaqembu adlale ngendlela ethokozise izibukeli. Ngombono wami iqembu le-Highlanders lidlale kuhle kakhulu imini yonke, kodwa umehluko kube yikuthi thina sibe lethamsanqa elokuhlohla kabili.
Impumelelo yomdlalo wenkezo ye-Independence ishiye iqembu le-Dynamos liphakamise kathoba munomunye, linkezo ukuthi ele-Highlanders liphakamise kathoba munembili. Umdlalo lo ubungowakuqala selokhu uhulumende ephe imvume yokuba kuqhutshwe ezemidlalo elizweni. Ezemidlalo bezimiswe nyakenye kuyindlela yokuvika yela uzulu emkhuhlaneni we-COVID-19. Imidlalo ye-Premier Soccer League yona ihlelwe ukuba iqale ngenyanga kaNkwenkwezi. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Joseph Njanjini.
ukuzipheta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo kulandela ukufunyanwa kwabafundi abedlula amakhulu amabili belomkhuhlane lo ngempelasonto. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.